uhulumende weMelika ebambisana lohlangothi olubona ngenswelo zikaZulu olwe United States Agency for Development lezinye uqhuba uhlelo olwaziwa ngokuthi amalima loko esigabeni seBhinga Wange, Lupane, Nkayi, Lecholocho. Kule mizi efika phose inkulungwane ezingamachumi ayisichiyangalombili 67,000 ephansi kohlelo lolu olukhangelane lokuthi kube lokudla okwanele abalambayo sikhathi sonke njalo kusetshenziswa indlela ezichiyeneyo zokuholisa uZulu ukudla kanye lezokulima. Lungakasungulwa uhlelo lolu kwakulolubizwa ngokuthi ngamalima olwaluleza khamizi ezedlula inkulungwane ezilikhulu 118,000 ebulilima eGwanda eMangwe leCholocho. Kulabantu abaningi abathi ziyanceda kakhulu inhlelo lezi. Omunye wabathakazelela inhlelo lezi ngunkosikazi Sihle Nhliziyo ohlala emadlozi enkayi esabelweni seMathebeleland North.
Sihola eGwelutshena Clinic. Sihola amafutha leporridge. Sokusincedise kakhulu.
Unkosikazi Thandekile Ndebele laye uthi waqala ukuthola amafutha lempuphu yelambazi elenyanga ezine ezithwele.
Ukuhola lokhu sokusincedise kakhulu. Kuncedise kakhulu uSiyabo ngendlela engimangalisayo lami. USiyabonga usethola ukudla okulomsoco. Uyakhula kuhle sibili.
Uhlelo lweamalima loko lukhangelelwe ukuba luzanceda abantu abaningi ngesikhathi sendlala enkulu eZimbabwe ebangwa isikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Umqondisi weRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu uthi uhlelo lolu luhle kakhulu.
Indlala ivele igxile ebantwini bonke. Kungakho ke ukunika abantu abalutshwana kwenza abanye inengi lisale liphakathi wendlala esabekayo.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi uMnumzana Everson Ndlovu ongumbalisi ekolitshini yemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology uncoma inhlelo ezehlukeneyo eziqhutshwa nguhulumende weMelika eMathebeleland.
Engikujabulelayo ngalolu hlelo futhi sisakhuluma nge-improved nutrition ikuthi lutargete omama abazithweleyo, omama abamunyisayo, labantwana ba-under 5. Labantu abadala sebekhulile. Njalo abadala ngoba sebelima kuma irrigation sebekwanisa lokusifidela abantu ababo esikolweni.
Isikhulumi seamalima loko uMnumzana Keith Moyo uthi uhlelo lolu lokutholisa ukudla abesifazana abazithweleyo, abamunyisayo labantwana.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini lokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu. Ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Ezinye inhlangothi ezikuhlelo lolu ngeBureau of Humanitarian Assistance ebambisana leCNFA. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.